thina njenge-orders nama-members ethu indanga elisilinanze izolo mhlaka-14 waye silenze izolo sinanzelela ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthane sebaningi. Kungakho sasesisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi wathi represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So satshona sikhona-ke izolo saselekta indawo yethu bethena sikhona babuya bebukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi. Usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala zamamatshi sihlabele singahlabela sibe sesithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu. Lo nyaka besinga-invayithanga abanye abantu from afar, from Bulawayo kumbe from amanye izindawo. Besingomama nje ama-members e-orders sisesitezi khona phayana. Kancane
lo lifezile yini injongo ebeliyikhangelele?
Injongo yethu sifezile. Abantu ababuya ngokuningi thina sijayele ukuthi nxa sinemidlalo yethu o-Rural Women's Day wona laba ufice nxa sifikile kubo 400 sihambe to 400 kodwa ngenxa yokuthi besithe thina abantu bangavuyi ngokuningi akubuye kuphela ama-group representatives abarepresenta ama-group njalo sase akube ngabantu abasuka abanye bazasibonela kubo-WhatsApp basibonele kubo-Facebook. Hhayi njengo siyifezile ngoba omama babuyile babuya lemithungo yabo babuya lezinto zababaphumala zezingadini. Of course abanye bebesithi kusehlisele i-standard ngoba thina siyala ngwenza imbuthano yabantu aba-50 and below sijayinele imbuthano enikhulu. So nxa sesibalutshana sesisibona ngangasifezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile.